soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 19 kunhlolanja 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was ethically a father ethically person obenelisa ukuthi into embi imbi into enhle inhle.
Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona.
Abantu kade sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke, ikakhulu udlwangudlwangu lobo esihlangane labo emnyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele, osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshwana emigwaqweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu, yena obe ngumgcini sihlalo wezanu PF kobulawayo, sifike kuleli dolobho namuhla sivela kule South Africa lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. UNdlovu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kunsukwana ezedluleyo, njalo uzangcwatshwa eNational Heroes Acre ngempelaviki. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
UNdlovu ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo lapho akhulelwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Ukhangelele ukubekwa ngomgqibelo emathuneni angcwatshwa amaqhawe esizwe awe-National Heroes Acre eHarare. Sifika isidumbu sakhe namhlanje kube lenkonzo eDove's Funeral Parlor lapho esisuke khona sasiwa emzini wakhe eKhumalo lapho azalala khona andubana ayekibo ekhaya kusasa ebuseni eBrunaberg ezansi yemaNdebeleni. NgoLwesihlanu kuzaba lenkonzo lapho ayangena khona eRoman Catholic eSt Mary's Cathedral kunye neLight City Hall wobulawayo andubana athwalelwe eHarare. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe imfa kaNdlovu kube yikulahlekelwa okukhulu.
Ubulawayo yakhala ngokulahlekelwa ngumuntu onjengobaba uNdlovu. He was ethically a father ethically person obenelisa ukuthi into embi imbi into enhle inhle.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Moli Ndlovu ubone umongameli Emmerson Mnangagwa omnikeze inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Tatakele indoda emadodeni, a man of his word, an unwavering character. Did I were very happy for his excellence. So we are very happy for that.
Owe lilunga ledalele parliamente lempopho maphelandaba umnumzana Joseph Chuma uthi umuyi uhlanganise idolobho ebese lidabuke phakathi.
Silahlekelwe ngubaba wakobulawayo. Ngithi ngubaba ngoba ubuye lapha kobulawayo kule nkemenkebe zendaba kulokudabukana phakathi kwendlu yethu yeZanu PF, wafika wayibambanisa wayenza yaba into nje abantu baqala ukwazi ubana kumele sibele ebuntwini bethu bokuthandana isintu sethu esakhula naso ye vele kuvamela ubana soze sivumelane embonweni lokucabangeni kodwa okusalayo singabantwana bezimbabwe yiyo imfundiso esitshelwe ngubaba uNdlovu
umnumzana Elfas Mashaba umabhalane wenzemisebenzi kubandla elibusayo kobulawayo uthi bakhala benethemba ethi bekungamangalisa uma uNdlovu enganikwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba imisebenzi yakhe iyamkhulumela
ade kungamangalisa ngoba nxa umuntu njengoba uNdlovu engehlile ukuthi kuthiwe lihero yena akadeclarewanga ideclared himself ngemsebenzi yakhe
uNdlovu wazalwa ngomnyaka 1936 ngoNhlolanja mhlaka 9 ePlumtree lapho afunda khona kusukela ezifundweni zaphansi waze wayakwenza iBachelor of Arts degree ePius University College kweLesotho waba lilunga lebandla leNational Democratic Party lapho imiswa ukusebenza ngomnyaka 1963 wasungula eLezapu eseLesotho esafunda lapho akhokhela khona abasakhulayo balelo bandla esekolitshini ngemva kukazibuse uprofesa Ndlovu waba lilunga le-Central Committee kusukela ngo-1980 kusiya ngomnyaka 1983 waba nguchairman webandla lezanu PF wobulawayo kusukela ngomnyaka 1984 kusiya ku-1987 ube lilunga ledale lephalamende kusukela ngomnyaka 1980 kusiya ngo-1985 uthi ngomnyaka 1985 kusiya ku-1990 waba ngusenetha ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotsho esipeli lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission kumele iphange ilungisise udaba lodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. UGibson Bebe uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni owenzelwe eHarare namhlanje abenhlanganiso ezizimeleyo bathi ukuqhubeka kobudlwangudlwangu lokulwisana elizweni kubangela ikwehluleka ukulungisisa indaba zodlakela ezenzakala eminyakeni edluleyo. Kumaviki asanda kwedlula eliZimbabwe libhekane lokuhlukuluzwa kwalabo abamele amalungelo oluntu ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini, abantu bekhonona ngokukhweza kwentengo yamafutha ezimota, kodwa amasosha abonakala ezidubula ebulala abantu kanye lokuhlukunyezwa kwabanakekelwa ukuthi babekhokhela kumbe kuqoqa ukutshengisela lokhu. Kwaba lokuphikisana phakathi kwenhlanganiso ezizimele zodwa zisola ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa wawungamelanga athumele amasosha, uhulumende yena esithi ababetshengisela yibo ababelodlakela olwedlula amapholisa. Lokhu kufuthelana kuphinde kwenzwa ngamazwi kaMnangagwa ngeviki edluleyo lapho athi uhulumende wakhe uzabupha amagqwetha labodokotela abamele abantu abahlukunyezwa ngamasosha kulolu dlakela. UMnumzana Sipho Dlomo obe kulomhlangano oze emele inhlanganiso yabatsha e-Youth Democrat Front uthi ukungalungisa kwesimo sodlakela leminyaka ephambilini elizweni yikho okulokho kubangela udlakela.
Abantu kade sibakhangelele ukubona i-NPRC thathe isinqumo sokuthi ikhangele indaba lezi eziphezulu kwethebuli ezibonwa ngumuntu wonke, ikakhulu udlwangudlwangu lobesihlangane labo eminyakeni odlulileyo ngo-August lalo nyaka.
Lokhu kusekelwe ngomunye okade esemhlanganweni uNkosikazi Vivian Marara Jangaja, yena othi ikhomishini le kumele ibone ukuthi umsebenzi wayo uyazisiseka elizweni lonke.
angabi le confidence ukuthi sebenze ukuthize ukuthi kube lokuthula eZimbabwe, ukuthi izinto ekade sikhathaza abantu ezindaweni ezithize sezilungisiwe. I think indaba ye visibility ilokhu isayinkinga. Kuloku ningaba mele bekwenza ukwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-commission yangkhona e-NPRC sikhona, lokuthi umsebenzi abamele bewenze yilowo, lokuthi abasabekwenzile khathesi yilokhu.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wekhomishini le unkosikazi Lilian Chikwedere uthi njengekomishini bayaqakathekisa ukukhulumisana umlotha njalo udaba lombhuqazo weGugulawundi ngolunye abajonge ukuluhluzisisa lonyaka.
Afternoon, we were just sharing our strategic plan with all the civil society organizations.
Namhlanje besipha uhlelo lokusebenza kunhlanganiso ezizimelele. Sifuna ukukhuluma ngodaba lweGugulawundi. Sifuna njalo ukukhuluma ngodaba lokukhumisana umlotha, ukuthi sikhulumisane njengabantwana beZimbabwe.
Ikomishini ye-NPRC yabunzwa ngeziqondiso zesekelo sombuso somnyaka ka-2013 kumele isebenze kweminyaka elithumi kusukusela ngomnyaka ka-2013. Iningi labantu elizweni likhala ngendlela ikomishini ephuza ngayo ukuqhuba umsebenzi eyawubunjelwa wona, besithi sizaze sifike isikhathi sokugqiba umsebenzi ngomnyaka ka-2023 ilokho engenzanga lutho. Kwezinye indaba lapha nalaphaya uhulumende wazise ukuba usezasungula umsebenzi wokulotsha kwemithetho ethile ebalisela ukwethula kwembiko owe-Information Bill, owe-Maintenance of People Bill, lowe-Personal Information Bill owuyimithetho eza ngemva kokubana uhulumende ethe usecabanga ukukhipha umthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA, lowe-Public Order and Security Act, POSA, yona ehlala isolwa ngabaningi ukuba incinizela amalungelo oluntu. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli zindaba, unkosikazi Monica Mtsonga uthe ukulungiswa komgwaqo usuka eHarare usiya eMasvingo kuyaqala mhla ka-21 Julanja kuyona le iviki. Uhulumende uphinde wazisa ngokuthi ukhathazekile kakhulu ngokufa kwabantu abedlula amathumi amathathu engozini yemgodi wegolide oduzane nedolobho leKadoma, esithi uhulumende uzakupha uncedo emulini ezilahlekelweyo. Kusenjalo usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangushka wazise ukuba uzakupha umbiko wesimo semali elizwe i-monetary policy kusasa. Abaningi bekhangele ukuba engxenye angakhipha imali yohlobo lwe-bond note. Imele iStudio 7 seHarare ngingu-Gibson Bebe.
Usibalukholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutka uza kwethula umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owe-monetary policy kusasa, lapho incwadi kwezenotho ezithi ulakho ukwehlisa isisindo sebondi ngokusemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Uhulumende uqale eqinise ikhanda esithi ibhondi liyalingana ledola, kodwa kulezi nsuku usekuvuma laye ukuthi idola liqine ukwedlula ibhondi. Ngokunjalo incwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi uMangutshka ulakho ukwehlisa isisindo sebhondi lingene kathathu kudola leMelika.
Into enkulu esikhangeleleyo kusasa yindaba ye-exchange rate ye-bond le-US dollar kuyo i-reference currency esiyisebenzisayo, ngoba urhulumente isikhathi eside ubelokhu esithi i-bond liyi-one is one le-US dollar, ikanti nxa sikhangele kwezomumo economy akunganjalo. So sikhangele ukuthi kusasa ibhange elikhulu liza ku-officializa ngempela ukuthi i-dollar alilingani le-bondi, i-dollar lilamandla ukudlula i-bondi. Xa sikukhangelele siyasikhangele ukuthi engakuqala ethi idola elilodwa lingabe lilinga lamabhondi amathathu le 50 cents o lamaponda amathathu le 70 cents ikona bese ukhangeleleyo njalo sikhangelele ukuthi yena esenze njalo uzavala indlela yokuthi imali yesithi foreign currency iyangena emabhenki ku-formal system u-banking system sakhangela ukuthi kufuze afake ama-measures azayenza kube le confidence ku-banking system ikakhulu kuma-nostro accounts lawa ase-US ebamba i-US dollar ngalesi sikhathi njalo nxa sikhangele khonapho yikubana kuzasihlengisa indlela lapho esesiya khona towards i-iroc i-currency ebuyayo ukuthi yabisiya ngapho
imali entsha le okhuluma ngayo awuboni luphatha loludaba kusasa uMangutsha
nxa sikhayela kuthiwa ngama-economic fundamentals macroeconomic fundamentals akabe sisiyevula ukuthi silethe i-currency singathi i-currency yethu ngalesi sikhathi ikosiya kuthi i-economical suicide ukuthi alethe izimdola kusasa angaluphatha nje kutshengisa ukuthi ngenyanga ezithize ngomomya okhangeleyo singaba ne-currency yethu njengoba kuyikuthiwo nguminista we-finance ubaba uMthuli ukuthi siyabuyele nayo indlela but nxa sikhangele ukuthi ngaluthi fahla athi kusasiselete hhayi ayisiyo into esingayikhangelela njengama-economist ukuthi yinto engayenzakala ngoba into eziningi azikaqondi kusitshengisa ukuthi siyenze sibe ne-currency le
umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo
Yebo, mzawazo omuhle, mina nguMike Hobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olowe The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo abahlala emaphandleni. Siyeza umnumzana uStrive Masiwa, yena ongusomabhizimusi waqala inkampani e-Econet, esithi ukhangelele ukusungula isikhwama esizabe silemali esibiza izigidi ezilikhulu, $100 million. Yona ekhangelela ukuthuthukisa abosomabhizimusi abasebenzela emaphandleni. Libona ngani lokhu kungaba kuyinto ezathuthukisa abatsha abahlala emaphandleni na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo esithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM. Bye bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele India lithi ele Pakistan kumele litshiyane lomkhuba wokuqambela umhlaba amanga lemise ukuncedisa abalwa becatsha abalwisa esigabeni se-India ese-Kashmir. Ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili lokhe kuqhubeka ngemva kokubulawa kwamasotsha kwele India edlula amashumi amane. Enkampeni yeKashmir libhomba ebelithiwe emoteni eyayitshayelwa ngelinye lamalwa ecatsha la. Inani lamalunga ebandla lamademokrats asengene kumncintiswano wokudinga ozamela leli bandla kukhetho lukamongameli weMelika ngomnyaka ozayo encintisana lomongameli Donald Trump olilunga le-Republican Party Liya Lisanda. Onqotshwe ngunkosikazi Hillary Clinton kukhetho olwedluleyo umnumzana Bernie Sanders wazise namuhla ukuthi uzancintisa njalo kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusilela kwamafutha ezimota sokuqalile njalo elizweni lonke jikelele osokubangele ukuthi amabhasi lamakhombi abe malutshwana emigwaqweni. UChris Gande uyalandisa.
Ukubulawayo kubikwa sokuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa. EHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel. Sixoxe lo councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Ye udaba lwamafutha seluqalile futhi especially idiesel ngoba kusela izulu ngakhangela umumo we wabantu abafana ukufuna ukugada basela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona kuzabona ama-queue angikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuselakala kwe-diesel. Uzabona labo abamakhombi sebekhweza from dollar akadigazephiwe sebesiya ku-dollar 50. Yona i-petrol ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo kodwa kwamanye ukuminyi umini ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho ule-fuel ye-petrol khona. Ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi ngoba uthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa kungazathi kuza kuba sokutholakala ifyo yonke ipetrol edizili kakuhle kodwa kakukabi njani.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Ye umumo wefuel awuzange vele ube muhle ubuyele esimeni sawo lapho bevele itholakala khona nje uzingenela ke egarajini uthele. Bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokhu eyakhwelayo. Kodwa-ke la malanga kamabili amabili elilodwa kuyadlulileyo sinanzelela ukuthi isiswelakala njalo. Indwendwe seziqalisa ukuba zinde. Usuhamba egarajini uthole engekho besithi kabakwazi ukuthi zabuya nini. Uhlupho loluyana lwemizila emide lokuswelakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela yilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithwele nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela okokuqala kubangelwa ukuthi amafutha nalawo kasatholakali. Okwesibili lanxa etholakala mswana uthe wathola ayadula. Bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa asozukho baphiwa nguhulumende efuyele etshiphileyo baphiwe le mali sebethwala abantu ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi-ke abemthova basweleke ibhizinesi. Bese sizibuza thina siyathi uhulumende lo ngabe nguhulumende wabantu bekumele ukuthi phela empower ancedise bona laba abavele bekhona kwi-system abamakhombi. Amakhombi asatholakali asahambe iindawo eziningi ngoba kungela mafutha kumbe amafutha bewathole dula bona bese besehluleka ukuthi bazathatha njani ngoba sekulamabhasi aphiwa-ke idizili echiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga yikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka ngoba elokhu esithi isisindo sebond silingana lesedola leMelika.
Engibona ngani ngaba umqoka kakhulu ngibona ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe. Ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi isiweli yethu siwoda nge-US dollar lapho esiyithenga khona and njalo iZimbabwe kayila-ke lokho okuthiwa khona i-line of credit la kuliphi ilizwe elingasika amafutha. So nxa ingakwanisi ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala-ke amafutha besebuya. So mbonani okuyikho okusilelayo lapha yimali kodwa uhulumende kakufuni kukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi-ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi. Ibhondi kayisiyomali. Awungaza-ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali mali yangaphandle kwamazwe ubusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota uhulumende wayesithi yikho okuzaqeda udubo lokusilela kwawo kodwa osekusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuqeda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Siyabonga Chris. Igqwetha elimela abantu abaphatheke ekutshengiseleni esitaladeni ngenyanga edluleyo bekhonana ngokonakala komnotho umnumzana Brian Dube uthi uhlukuluzwe kubi izolo ngomunye umuntu ocatshangelwa ukuthi ulilunga lebandla leZANU-PF ngesikhathi esenkantolo eGweru. Udube uthi umnumzana Dino Mudayishe Chinyoka umgxavune phezu kwamahlombe wamethusela esithi wazana labantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ngakho ubengeke amenze lutho. Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe elo Dube walandisa ukumehleleyo.
Ya kulomuntu ngazo kuba kwazi ukuthi kuthiwa ngomudayishe Chinyoka owawabuya wanathatha around 10 AM wayengethusela isithi ngifuna ukudila rani and yena ule power spirit ulama connections akhe going to deal with me so I don't even understand wayengena ngaphi
ekwenza khonokhu ube ngani ukwethusela ngaliphi ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngibona njalo, ngibona njengathi yena wayevele kufuna ukuthi atshengisele ukuthi yena uyalalela ukukhulunywa ngumpresident wakhe and uya-implement.
Singathi
ngoba lokho kwakhulunywa over the weekend, kwakhulunywa ngomgqibelo. Then ngibona njengathi wayevele kufuna ukuthi atshengisele izwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient son.
Wethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngethukile kakhulu ngasambe emapholiseni ngayemangala.
Athina amapholisi
ukuthi amapholisi avulile idocket wathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngazani kuyahamba njani udaba lololo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yeah.
Is connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Thina sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagweta namadali xa besenza njalo. Uyakonfirma nje ukuthi akula rule of law lapho umuntu wenza kantando nxa yi-ZANU-PF yabe nomthetho yena ngokwakhe.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha elimela abanye babantu abake batshengisela esitaladeni ngenyanga edluleyo. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Engingakutsho Dube ngendaba leyo itsho engozi le yaleyo eyenzakeleyo enjalo uku-athakana kwalaba bantu amboni ukuthi kuphathelene lento ekhulunywe ngumongameli kodwa engikubonayo ukuthi abantu vele bayabe bethatha amathuba okuthi kwesinye isikhathi bengazi okunye ukukhulunywa bethe bengenela bevele belama-agendas abo belokuzondana kwabo belokufuna ukudilizana ngomona nje befuna ukudilizana bese besebenzisa umumona lo khona njengakhathesi. Kodwa engakutsho yukuthi umongameli akhulume ngakho kuza kwenziwa ukulandelela labo ababesenza izinto zokuganga ngesikhathi sensana sibili. Kuzayenziwa njalo kuzayenziwa ngendlela eqondileyo. Akusoze kuhambe kwenziwa ngabanye abantu bethiya seklama schools labanye abantu abalwa labo ngendlela ezigqashisiweyo. Hatshi kuzalandelwa sini indlela yokuthi ubani wayerepresenta ubani wayesenza so amadokotela hayi njani kubonakala umsebenzi ukuthi ababesenza umsebenzi oyiwo oqondileyo laba umsebenzi ongcolileyo. Ikhona imisebenzi emingcolileyo kade isenziwa ngabanye abantu bele nhlelo zabo zokuganga.
Kodwa loba kunjalo kade abantu abalelungelo yini ukuthi bancedise labo abalimeleyo lababothweyo?
Okuhle yukuthi abantu bancediswe ngendlela eqondileyo njengokuthi abantu bengaze belimele kuthale besibhedlela kumbe kwendlaweni zokwelatshelwa. Hayi bona abantu bayebemelele ukuthi bebe bezinethanda labana ama-human rights bebhala amanga betshelana amanga labana abale-human rights ama-commissioners akhona lana ayilingile kuqala abantu bagqikeza baqeda bathe sebegqekezile baqeda sebeqalisa ukuthi sebesiba khona ekuqaliseni kungani babengekho ekuqaliseni ababekhona ekuqaliseni beze befike ekugcineni.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Siqhubeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Callistus Ndlovu yena obe ngumgcini sihlalo weZANU PF kobulawayo sifike kuleli dolopo namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona. Inhlanganiso esizimeleyo zithi ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha kumele iphange ilungisise udaba lokuhlukuluzwa kwabantu. Amafutha ezimota aseqalisile ukusilela njalo elizweni lonke jikelele. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.